So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani sapho leZimbabwe olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlangula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla asacathulayo ethesa ibandla lezanu PF umlandu wokubandlulula isigaba semaNdebeleni.
Ukumanje nje sina siyiphathi entsha eqala phansi, kodwa esikuthembisa abantu sibathembisa ukuthembakala, ukuthi abantu basithembe. Ngifuna ukusebenza nabantu ngibatshela iqiniso ngaso sonke isikhathi.
Amabandla aphikisayo athi kungaba liphutha elikhulu kakhulu nxa uZulu engavotela ibandla lezanu PF ngoba kungekho okutsha leli bandla elingakwenza ukuthuthukisa impilo zabo.
As refugees uma Western countries, particularly England, hayi kungcono, wa feel protected and safe.
Abachayeli bezimoto ezinkulu ezaziwa ukuthi ngamagonyeti kwele South Africa abadabuka eZimbabwe bathi besabela impilo zabo kanye lekusasa yabo kulandela utshengisela okuqutshwe ngoso wabo beSouth Africa izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe asacathulayo athi azasebenzela ukuthuthukisa isizwe semaNdebeleni nxa enganqoba kukhetho ngoba sisaselele emuva kwezentuthuko ngenxa yobandlululo athi lukhona elizweni. Okunenga sikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lamabandla aphikisayo azancintisa ukhetho lwezayo ethesele zanu PF umlando kubandlulula uZulu waseMandebeleni osakudala ukuthi lesi sabelo sisalele emuva kwezentuthuko kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ozancintisa ukhetho lwedale lephalamende edinga ukumela ibulili ma-East uthi ibandla lakhe le-Alliance for National Salvation i-ANSA lizaqeda ubandlululo obalethwa iZanu PF.
Umbuso weZanu iminyaka engu-38 edlulileyo ube lobandlululo olumangalisayo. Mina I'm saying ukuthi khona omunye lomunye bakithi kayethola iland ngakibo. That's the only fairest way of distributing land. Ukwesibili sikhangela ukuthi ngoba iZanu ibingasupportwa emathebeleni ngo-1980, ithetha abantu abavela emashonaland yabafaka ezikhundleni zamakhiwa ngo-1980 and it continued. We are saying omunye lomunye kayethola ithuba ngakiwo. Asizondi muntu, but neither do we want ukuthi sizondwe.
Inkokheli Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ozancintisa ukhetho lwedale lephalamende edinga kumele iMatobo North uthi kuyadingeka ukuthi uZulu aphiwe amandla okuzilawula ukuze kube le ntuthuko kwele maNdebeleni.
Abantu bakithi abalawo amandla okuzilawula kuzabelo zabo politically. Yikuthola ukuthi singakhangela indawo yeGwanda yona le, indawo enothe kakhulu elonto zonke, but abahlali bayo ababenefiti lutho. So thina esikuthembisa abantu bakithi ukuthi sithi thina amandla kawaye ebantwini, izinto zonke zingabuyi zivela eHarare, kodwa izinto kazisukele phansi zisiya phezulu, hayi kusukela phezulu zisiya phansi, abantu betshelwa okokuyenza.
Unkosazana Busile Ndlovu ozencintisa ukhetho lwedale lephalamende eGwanda North emele iRepublicans Party of Zimbabwe RPZ uthi bandla lakhe lifuna ukuletha umbuso olokuthembeka.
Ukumanje nje sina siyiphathi entsha eqala phansi, kodwa esikuthembisa abantu sibathembisa ukuthembakala, ukuthi abantu basithembe. Ngifuna ukusebenza nabantu ngibatshela iqiniso ngaso sonke isikhathi, sibonisana singumphakathi ukuthi uhlupho lulapha lalapha.
Umnumzana Matthew Spanda ozamela izaphu kukhetho ledale lephalamende Mangwe uthi ibandla lakhe lizalwisa ukuthuthukisa ezomnotho.
Ngoba abantu baseZimbabwe balohlupho olukhulu, akula mali emabhenki, akusela fekthara evuliweyo esebenzayo, akukho nje umsebenzi wonke orayit. Ngaleyo ndlela besifisa ukubana abantu basikhethe njengezaphu iphathi eyele democracy elombuso okhululekileyo freedom of speech engasoze icindezele abantu njengaleyi iparty ruling party esibusayo kuleli lizwe.
Bafika phose ikhulu 99 abafuna izikhundla ezilithumi lantathu zamalungu edalele parlamente ezansi emandebeleni njalo alithumi lasithupha amabandla ezombusazwe angene kukhetho kulesi sabelo kwade abanye bangena bengamalungu azimeleyo. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kolunye udaba, amabandla aphikisayo athi uZulu engabe enze iphutha elikhulu kakhulu engavotela ibandla leZANU-PF ngoba kungekho okutsha leli bandla elingakwenza ukuthuthukisa inhlalakahle zabo. Athi umzekeliso osobala omele ukhangelwe ngabantu ngokwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukulungisisa udubo lokusilela kwemali elizweni lanxa ethe engena embusweni ngolwezi nyakenye wathembisa ukulungisisa lolu daba. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi iZANU-PF isikuveze sobala eminyakeni engamashumi amathathu lasitshiyagalombili edlule ukuthi ayikwazi ukubusa kahle njalo ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe. Kodwa ilunga lebandla leli uMnumzana Dingumuzi Phuthi yena ozancintisa edinga ukumela isigaba sebulili ma-West edalele parlamente utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi iZANU-PF le intsha njalo yehlukene kakhulu laleyo ebikhona ebikhokhelwa nguMnumzana Robert Mugabe.
iZANU-PF esikhuluma ngayo lo nyaka lanamhlanje iZANU-PF entsha efana lenyoka leyana ethi nxa isizibona isindala isilamaxolo ikhiphe amaxolo lana ngesikhala ngasithi usundula. Nxa isinjalo-ke iyabe isintsha isilamandla isiluma kakhulu le poison isiningi. Ipoison esilayo isiyo poison yokubhidlisa, ipoison yokutshela bonke abantu abacabanga ukuthi ilizwe leli libuswa ezixukwini ukuthi bazi ukuthi iZANU-PF yalo nyaka ilomhlobo wonke, ilama-age groups wonke, intsha labadala. It has made what is called blending ngesilungu, okulungele ukuthi ngemanifesto yethu oluyilo ugwalo oluchaza ukuthi iZANU-PF ihloseni lo nyaka uyazitsholo ukuthi senzani, siyangaphi, sivela ngaphi. Okwakuqala sikhuluma ngokuthula lokubambana, okwesibili sikhulume ngokudala ubungane, sikhulume le ntuthuko ukuthuthukisa lapho esazi khona ukuthi yebo kambe kungabe kungasahambanga ngendlela ekade sikuyo kweminye iminyaka embalwa esayidlulayo. Okwesithathu sikhulume ngokudinga indlela zokwakha imisebenzi ikakhulu eyabatsha. Uhlelo lolu soluqalisile aludinga ukuthi sikhulume ngalo emoyeni. Abantu bayazazela ukuthi iZANU-PF siyenzeni ngesikhathi esifitshane esingafiki loba iminyaka inyanga eziyisikhombisa. So mina ngithanda nje ukuthi ngisinqe ngokuthi iZANU-PF yiyo izolo lanamhla lekusasa yabantu beZimbabwe.
Bakhona abathi akulalutho elingalwenza olutsha elehluleke ukulwenza eminyakeni yonke le edluleyo njengebandla leZANU-PF.
Ngesikhalanga kulesibungu okuthiwa ngupombonohwa. Upombonohwa isibungu lesane sisantethe, kodwa phakathi kwabo asoze sithi akula lantethe. Intethe zingabe zikhona phakathi labo pombonohwa. Bekhonapho nje esikwenzayo ukukhipha intamo lokukhangela lokwanokude kuya kuphakathi kwentamo sikuphosele laphana, bese sisebenza labantu ngokubancenga, lokubakhombisa, lokubatshela imvali kaJoshua Nkomo lo mango esawuhambayo from 1957 engumkhokheli, from 1960 engumkhokheli, kuze kufike kubo 1976 kumanyaniswa amabandla ukwenzela ukuthi kube le nkulumo eziphetheya engumkhokheli, kwaze kwafika ngo-1980 engumkhokheli laye. Abantu bakithi bamangala ukuthi kanti uNkomo sokusenzakalani ngaye. Sathi hayi, irevolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. iZANU-PF esikhuluma ngayo, iZANU-PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa, onguye esimkhethe njengeZanu PF savona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested sowavela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu.
Hello ke ngumnumzana Dinga Muziphuthi omela isigaba sebulilima West edalele eParliament ubexoxa le Studio 7 ecingweni esePlumtree.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiya fika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abachayeli bemota ezinkulu ezaziwa ngelokuthi gonyethi kwele South Africa abadabuka eZimbabwe bathi besabela impilo zabo kanye lekusasa yabo kulandela ukutshengisela uqutshwe izalwane zeSouth Africa izolo ngokuvimba umgwaqo ka-N3 Ivan Peren Pass phakathi laphakathi kweHarrismith leTugela Toll. Eladie Smith besithi abachayeli laba kufanele baphindele emazweni abo ngoba bebathathela imisebenzi. Okunengi asikuzweni kusithandekile Mhlanga we Studio 7.
Babikwa besedlula ikhulu abakade betshengisela njalo bavimbe umgwaqo ngokufolisa imota zama-trucks abo. Omunye obone okwenzakale izolo umnumzana Edgar Chikauke ochayela i-truck njalo edabuka eZimbabwe. Umnumzana Chikauke uthi abatshengiseleyo laba bafike ngehola lesihlanu ekuseni u-5 a.m. ukuzovala lindawo bevimbela abavela kwamanye amazwe. Uthi amapholisa aze alungisa ingxenye yomgwaqo izolo ebusuku.
Abachayeli bezimota ezinkulu abe South Africa basivimbile bevelela eJohannesburg. Bebefuna ukuvimba phakathi komgwaqo kodwa behluleka. Ngakho basuke baya kuphasi bavimba lapho. Kube nzima ukuthi imota ezivela nxazombili zidlule kulindawo. Baqalise ukuhlabela lokugida itoyitoyi beqhuba imihlangano bechothoza abachayeli abavela kwamanye amazwe. Bathi bafuna uhulumende weSouth Africa abatshele ukuthi bazabuyela nini emazweni abo abachayeli laba ngoba babathathela imisebenzi.
So we want to give the government to give us a date when they will let these truck foreign drivers to leave this country. They must even wait here because they are taking our jobs.
Akusikho kwakuqala ukuthi abachayeli beSouth Africa belwisane labavela kwamanye amazwe. Ngenyanga kaMabasa wona lo umnyaka kwaba lengxabangxoza endaweni yeMoi River kuToll Plaza eKwaZulu Natal lapho okwachiswa khona amanye ama-trucks njalo kwahlukunyezwa abavela kwamanye amazwe ngodaba olufanayo. Izizalwane zeSouth Africa zisola abavela kwamanye amazwe ukuthi bayavuma ukwamukela iholo eliphansi kakhulu okubangela ukuthi kube lukhulu ukuthi bona bethole eliphezulu ngoba amankampani engasoze abaqhatshe. Kodwa umnumzana Chikauke uyakwala lokhu esithi abaqhatshi bayabadinga abavela eZimbabwe ngoba besebenza katalala njalo belolwazi lomsebenzi. Uthi lanxa kungela muntu olimeleyo kusehlakalo sayizolo wesabela ikusasa yabo.
There is no one who was yet there, but I can't leave the job.
Akula muntu olimeleyo ngoba bekusegangeni kuphasi. Akunjengakuqala lapho okwakuseduze lezindlu zabantu kuma residentials. Kodwa phela thina sizaqhubeka sisebenza ngoba silencwadi zokusebenza ngokusemthethweni. Abaqazi labo bayasifuna kodwa njengoba sokwenzakale lokho mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Asazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalesi sehlakalo.
What is happening now? We don't know what next or maybe they're going to be violent now.
Ngubikwa bekunyakazela amapholisa kanye labanye abama emergency services kulindawo izolo. Njalo bebexwayisa abanye abachayeli ukuthi besebenzise ezinye indlela kumbe bezame ukuthi bengachayeli kulumango. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa kumbe abakade betshengisela ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngise Washington. Ngingusithandekile Mhlanga.
Minyaka yonke kusukela mhlaka 18 kusiya ku 24 Nhlangula le yiviki yokunanza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Izolo mhlaka 20 Nhlangula bekule micimbi yokukhankasela ukuthi amazwe omhlaba emukele njalo alondoloze iziphepheli. Okunengi asikuzweni kuEzra Chisasibanda eseBhiletane.
Zinengi iziphepheli ezidabuka kule Zimbabwe ezamukelwa nguhulumende weBhiletane wazigcina ngoba zisithi zibalekela umbuso kaMnumzana Robert Mugabe wayebusa ngobudlwangudlwangu obukhulu. UMnumzana Fortune Sibanda ubona ngezamalungelo oluntu njalo usebenzisana kakhulu leziphepheli.
Ukhona abanye who have asebemanejile ukuthi be settle down kuhle and they are contributing kakhulu kwezenotho kuleli lizwe. Kulabanye abalokhu bengatholi imfanelo zokuhlala lapha silusize ngalokho ngoba abantu laba sebelesikhathi eside belapha and we all wish ukuthi ngathiwa singabantu okuthiwa sebehlezi kuhle.
UMnumzana Arthur Molefe wenhlanganiso ye-Refugee Action Group uthi iziphepheli ezinamaphepha zithwele amagabha avuzayo eBhiletane.
Iviki eqakathekileyo ekukhangeleni udaba lwe-refugee yama-asylum seekers lapha ikakhulu England, le-government ye-England labantu beZimbabwe. Abantu bakithi abeZimbabwe baphethwe kubi la. Singahlali njengokuthi kumbeni ukuthiwa bahlezi kuhle. Hashi, baphethwe njengezigqili, baphethwe njengama-criminals.
Kukanti labo abaphiwa amaphepha bathi kubo kumnandi bazisebenzela njalo impilo inhle. Omunye wabo nguDumezweni Dube.
Siyabonga British government has protected us. We've been accepted in the community. We are contributing, siyasebenza. Behlule ukusebenza igovernment iyabanakekela. So yeah, as refugees kuma Western countries, particularly England, hayi kungcono wa feel protected and safe.
Unkosazana Viola Mumba uthi cha akunjalo, bahlangana lenhlupho ezinengi.
Hayi ndisithole kanzima kuleli lizwe bakithi. Ekhaya lemuva sabaleka kunzima, lapho lakho kunzima, awuphiwa indawo yokuhlala. Noma ungazufuna ukuthi uncedwe ngani kulanto abangakunceda ngayo, okwakho kusenhlizweni ocabanga ukuba nawe isiphepheli. Akuba isiphepheli into ebuhlungu bakithi empilweni. Noma uphiwe lawo maphepha akuncedi ngalutho. Akuba buhlungu kuba isiphepheli.
Iziphepheli zihamba amalombolombo. Ezinye zisifa, ezinye zilimala, zibaleka emazweni eziphuma kuwo zisesaba ukubulawa ngendaba zombusazwe. Ezonkolo lezinye izizathu ezenza umuntu aphuthume ayecela ukuphephela kwelinye ilizwe. Yikho nje amazwe omhlaba abona ufanele ukuthi abe le viki yokukhuthaza ukunanzwa kwamalungelo eziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 igama lami nguEzra Chisasibanda.
Unamnede weMazowe uthandwa ngabaningi ngoba bekhwabitha ukunambitha kwawo lanxa ungahlanganisa lamanzi amanengi. Kodwa ngenxa yokulandela izicebiso zabempila kahle abathi ichukela elinengi liyingozi kumpila kahle libangela imkhuhlane efana le diabetes. Inkampani ebilungisa inaminedelei eShwebs Zimbabwe yasusa ichukela imazo yasala isiduma. Kodwa uZulu ukhalazile esithi kayisemnandi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Bebe wambuza ukuthi ulubona njani lolu daba njengoba sekuthiwa ichukela selibiseliwe kumazowe.
Ngeke ngithi into embi mbe into enhle ngoba uhlupho esikhathini eziningi siyabe singazi njengabantu. Kodwa okukhona ukuthi inaminedi leyana iShapes njengekhampani ngiyakholwa ukuthi bakunanzelele ukuthi ngemkhuhlane esigcwele elizweni lakithi eqeda abantu bakithi ebangela ichukela, ebangisela i-diabetes, imkhuhlane yenhliziyo, imkhuhlane yabo-high blood pressure, ama-organization amakhulu abangisela World Health Organization bakubone kubalulekile ukuthi okay lawo becontribute to i-health yabantu basebesithi ukuthi bereduce ukugula kwabantu ngangcono labo bereduce ithukele lidliwa ngabantu. So mhlawumbe ngenxa yokuthi abantu thina sesijayele imazoyelana imnandi ngendlela emnandi ngayo and thina sakhula sifundiswa ukuthi nxa ugula vele unganatha imazoye, imazoye kuyiyo ekusilisayo. So kunzima ukuthi ebantwini sikwehlukanise khona khani ukuthi bona sebesithi iyagulisa thina sikhule kuthiwa ayigulisi but iShapes kade yenze into eqondileyo.
Nxa ngikhuluma labanye lapha bathi imazowe ayilachukela eliningi kakhulu, ichukela langikhona lanxa liliningi li-right ngoba li-natural. Ngiyazi liyasonto eqondileyo, akuqondise khonapho.
Ichukela nxa sikhuluma ngechukela li-natural sikhuluma ngechukela esikuthola kuma-fruits. Nxa ungadla i-apple udle i-orange lakho udle ibhanana, ichukela leliyana eliphakathi kwe-apple eliphakathi kwebhanana yili-natural and elilula ukuthi umzimba uli-break it down, uli-digest and umzimba ulisebenzise okohlonzi ngesikhathi lifunakala. But nxa sokulichukela eli-added selivela kuleli esilithengayo belichukela ulithatha ulifaka kumazowe selisiba unhealthy. Ngoba into eyenzakalayo ukuthi imazowe ayisikho ukuthi yi-pure fruit juice yokuthi iyabe ingela chukela li-added, bangezelile elinye lichukela ukuthi ibe lokunandi and ukuthi nxa sidayiluthwa lapha nikho yabibhaliwe ukuthi maybe i-one cup emazowe iyakunika ama-cups angu-5 adayilithweyo. Kwenzayo ukuthi kuyabe sekungezelele ichukela eliningi and leliyana ichukela alikho natural, ichukela eseli-added elingavusuki phakathi kwe-orange. So leliyana ichukela elisuka eliba-added phezu kwe-orange yilichukela eliyingozi and esikhathini eziningi abantu siyaphambanisa sicabanga ukuthi even lanxa sithenga ama-fruit juices njengabizwa ngaqamba edwe ngamabizo siyabe sizitshela ukuthi ayi-pure fruit juice but ungananzelela wona la ama-fruit juice esiwathenga ama-shop sizitshela ukuthi a-pure lawo ayafaka ichukela eliningi kakhulu. Kwesinye isikhathi liphose lilingane even labo-fizzy drinks wona lawo esebesicabanga ukuthi lichukela lawo ichukela kuya-ede ichukela eliningi and leliyana ichukela liba li-problem ku-health yethu leligcina libangela o-sugar diabetes, libangela ukuthi sibe le-obesity. Obesity ibuya le mkhuhlane eminingi elandelayo.
Nxa ukhuluma nge-obesity khonapho Bebe ungachasisela abalaleli ngesiNdebele ukuthi kahle kahle ukhuluma ngani?
I-obesity ngumzimba osuyisidudla ukudlula i-normal weight. Kulokho okusetshenziswayo nxa sigalitsha imizimba yethu. Kugalitsha kukhangela ukuthi wena ulobude okunganani lokuthi nxa sikufaka esikalini ugweya okunganani. So umuntu lo muntu ule-range yokuthi usukusela lapha lalapha kumele nxa uli-height engaka so ukuthi bakho bungaka ube le-weight engaka. So ezikhathini eziningi njengabantu siyaba le-weight enkulu kakhulu ukudlula i-height yethu. Ngapho ngifananisa nje ukuthi nxa umuntu ele-height maybe 1.7 meters then sesiba le-weight 100 kg. Useyisidudla umuntu lo ngoba i-weight yakhe isinkulu kakhulu ukudlula i-height yakhe and amafutha omzimba asetshengisele ukuthi umuntu lowo isisu sakhe sesesikhulu kakhulu. Njengabantu abamnyama esikubona ngani yikho okufunakalayo ukuthi umuntu kubonakale ukuthi ngiyohlezi kahle. Kwesikhathi sisebenzisa maybe elingathandwanga abantu likuthi uyisidudla kumbe unonile yikho khona abasebenzisa sikhuluma ngokuthi umuntu le-obesity.
Alo ke umnomzana Romeo Pepe ingcwethi kwezokuhlala kahle lempila kahle obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwabulawayo. World Cup aqhuba njani ke amaqembu ezwekazi leAfrika aqhuba nzima. Kumncintisano wenguqu wezizwe zomhlaba uqhuthelwa elizweni laseRussia lapho amaqembu abalisa eMorocco kanye leEgypt asephelelwe khona ngumphako ngemva kokutshaywa kumidlalo emibili eyezibaya. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMorocco linqotshwe nge-1 kanyange lePortugal okutsho ukuba selinqotshwe kumidlalo yalo emibili eseliyidlale kumncintiswano walo nyaka wezizwe zomhlaba njengoba litshaywe nge-1 kanyange le-Iran nemdlalweni walo wakuqala wesibaya sikagroup B. Le mpumela itsho ukuba iqembu leMorocco alisenelisi ukudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano loba lingenelisa ukunqoba emdlalweni walo wokugcina elizawudlala leSpain ngomvulo ozayo njengoba liyabe lingaphutsha imidlalo yezibaya lile miklomelo emithathu kuphela, ikanti iqembu lePortugal livele selile miklomelo emine kuthe leIran lile miklomelo emithathu, ikanti likhona lizadlala leSpain elilomklomelo owodwa namhla ebusuku. Iqembu le-Egypt lalo linqotshwe kabili kodwa beselithandazela ukuba amanye amaqembu esibaya sikagroup A aphazamisane ukuze lona lidlulele phambili, okuyinto engasenzakalanga ngoba iqembu leSaudi Arabia lehlulekile ukukhulela ele-Uruguay okutsho ukuba eleRussia lele-Uruguay wasedlulela kusigaba esilandelayo. Olandelayo imidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude uMaqhawe Sibindi uthi vele ngendlela amaqembu amele ilizwekazi laseAfrika adlala ngayo kungcono ukusekela amaqembu aphetheya kolwandle.
Ama-African teams asheshe kakhulu. Bawiki abagijimi. Mina ngithi Spain siyathatha World Cup. Spain vele sitshisile laphana. Akuya enye team edlale njengeSpain.
Iqembu leSenegal elikusibaya sikagroup H ilo lodwa elithembisa ukuba lingachapha kumidlalo yezibaya njengoba linqobe emdlalweni walo wakuqala eliwudlale leqembu lePoland lapho elinqobe khona nge-2-1. Okutsho ukuba lile miklomelo emithathu ndawonye leleJapan elinqobe leColombia nge-2-1. Iqembu leSenegal lizadlala leleJapan ngempela viki yezayo ukuthi amanye amaqembu amele izwekazi laseAfrika wona lokhe lamathuba okudlulela kuphambili kusigaba esilandelayo somncintiswano loba nje nqotshwe kumdlalo wakuqala ngabalisa eleNigeria lona elizadlala umdlalo walo wesibili kusibaya sikagroup D ngolwesihlanu lapho elizancikilana khona leleIceland kanye leleTunisia elikusibaya sikagroup G njalo elizadlala leleBelgium kumdlalo walo wesibili wezibaya ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngamna nkosamamo ingoma kaMadlela sikhobokhobo sigcubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukane ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Amabandla asacathulayo ethesa ibandla leZanu PF umlando wokubandlulula isigaba seMathebeleland. Amabandla aphikisayo athi kungaba liphutha elikhulu kakhulu uZulu engavotela ibandla leZanu PF ngoba kungekho okutsha lelibandla elingakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Abachayeli bemota ezinkulu amagonyete kwele South Africa abadabuka eZimbabwe bathi sebesabela impilo zabo kanye lekusasa yabo kulandela ukutshengisela okuqhutshwe ngosowabo beSouth Africa izolo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo 7:30 ntambama.